Mina ndiqinisekile abantu mehluko ngoba yokubana kusukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980 izanu ngakhuluma ngezanu ngo-1980 mina ngisesekuzapha yagxila kakhulu kupolitics yathatha yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo kuthe ngo-1987 sekuyi-United ZANU-P F kwaba lobubelo sesisebenza ndawonye kuthe ngemva kokufa komdala kwabuya kwehlukana futhi kwagxila futhi politics up 2008 to 2013 kuthe sesiyafike laphana amaphathi zihlangene kwabuya futhi i-economy yelizwe yaba yelunga sesihlangene ndawonye the after kwabuya from 2013 iZANU-PF siba le internal political struggle njengeZANU-PF ba-concentrate futhi ku-political struggle be-cheer economic struggle ukuthi ukuthi i-economy yethu ingavukiselelwa njani okwenza thina labanye abakuZANU-PF bathi akudingakali selokhu esikhuluma nge-politics singakhulumi ngenotho yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi nge-politics ukhuluma ngenotho yokubana khathesi asikhulume ngenotho sike sishiya ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inotho ivuselwele esesile minyaka eminingi ngaphansi kalowo wengumongameli sidiliza ilizwe singelandawo lokwenzakala elizwe ezilonge thina sikupower eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshe ukuthi mbani olamandla kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso ngathandileyo ngokuthi iZANU-P F yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi amqotho aliqiniso mfowethu ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi befuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa utsho njalo. Number two.
Nje abantu okay. Alright, yakhuluma.
Number two. Sile bhasi. Ibhasi leyi driver udriver ulowindi wakhe. Athi ke uwindi wakhe mbusena ten. Yabe sesithi hayi driver phuma mfuqele phandle. Abe sesale driver athi hayi badala mna ngizalifikisa kuhle. Kodwa bebevele bedriver bebonke. Bebona bebonke. Sina ke-NDC Alliance. Siyakwazi ukuthi ebeku-government from 1980 up to ebaqothwe ngo-November umgabe bebesebenza bebonke la ma-strategies abo yalabasebenzisa ngo-2013 no-2008 bebebonke besebenza bendawonye yikho kathesi nangagwakulangendlela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mna kathesi ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe iZANU-P F ayisoze yafa yalungisa i-economy yelizwe lezimbabwe.
Ye ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu.
Kufanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU-P F yayibusa yayilabantu abaku-MDC labo babekhona ku-government right ukuthi siqalise ukuqukonisa udriver lo ukuthi thina kuZANU-P F bona from 1999 i-MDC yangena kuhulumende let me put it this way practically i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi okwenza ukuthi upresident umgabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa yi-constitutionalism esenza ama-decisions njengokuthi uprezidenti uzawuthi le constitution yeparty layo imnika the same powers yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions abanye labo andesisadriver babengela-decision abayenzayo okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa kumele sihluthule thina sitshintshe indlela esesenza ngayo ngani ngoba khonokho esakwenzayo uthe bamqotha mna uNdlovuza kubelangakhululanga elizwini kathesi bakhululeki kwenza konke abakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho okuyekusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi okungamelanga sivumele thina.
Mnumzana Ndlovu, wena ubone ngani umnumzana Chamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho okwenziwa ngumongameli mnanga?
Umnumzana Chamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke. Njengoba uNdlovu ekhulumile ngo-2008 sangena ke uhulumende sibambene la iZANU-P F. Lo uhulumende waletha imali, waletha i-US dollar, waletha ukuthi izinto zitholakale ezitolo, waletha ukuthi amatitha abuyele ema-classroom, waletha ukuthi imfundo evuselele zonke izinto zabuyela endaweni yakhe. Sithe sesiphumile uhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho sasikhona ngabo-2002 kuthi ngabo-2008. So kuyathengisela i-capacity silayo ama-lines efoni layena leyo efoni elingifonelekiyo bayithenga nge-$6,000 eyimali ayithenga inkomo ngaleso sikhathi. Kodwa kathesi uChamisa uthe senguminista we-ITC saqalisa ukuwathenga ngedola. David Coulthard benza amatisha abuyele badinga ukuthi isikolo zivuselele abantwana bayafunda baphumelela uhulumeni bayivuselela yikho i-capacity balayo uminister of finance bakutendayibiti umnotho wabuyela endaweni yakho wayespenda ngalokho esilakho hatsho kwezanupheka ukuthi bayaspenda udlula abalakho bese beboleka futhi lethemba thina ngaka-20 July abantwana bezimbabwe silethemba bazamvotela uChamisa lizabamnandi lizabaswit lizakuthela ithukela kumnandi abantu babuyele emsebenzini abantu baqalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza mina ngifuna ukusebenza hatho ukuthi sonke siphela nge-informal sector kathexa kubi kuyatshengisela ukuthi ilizwe ke kalilababusi ilizwe kalilabakhokheli esilakho ngama-resources kodwa okhokhelayo ongalungisa ukuthi siphile kude kakho yikho-ke ngaka-20 July amazimbabwe azafaka umaneja uChamisa ngiweza sikhokhela umnotho obuyela endaweni yawo obe muhle kakhulu hatshe kwezanupiyef.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Alderman Dlovu.
Mina ngawugqiba ngokuthi awakathi sindeqinisa uChamisa kasuke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho akukhulu akukhulumayo. It's easier said than done. Now mna ndeqinisa ukuthi mna ngikwakha ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi.
Itsho ngani njalo lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Now vele kuyabe kuhlola ukuthi umsithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa. Umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezingu-9. Kodwa thina ngikwenzakala kwezinye iindawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesithathe silabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe wonke sisaba ukuthi bangathi ngaphansi kombuso kamgabe kodwa kathesi lanamhlanje ngithiyele emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakazenzakali.